Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanoloka Wande obesiphake indaba zolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-20 2022. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ukungakhulumi ngodlakela lwe-insiza leMantobo okwenziwe ngumongameli Mnangagwa ebobulawayo kutshengisa ukuthi kalani lokulungisisa udaba lwe-Gugurawundi.
Sibona ngani sebesesaba ukuthi abantu baye kuma election bafuna ukuthi kube lo dli kube le unrest usebenza faka umthetho ukuthi ama elections kamishe.
Amapholisa athi uzaphiwa amadola eMelika azinkulungwane ezinhlani US$5,000 ololwazi olungakhokhelela ekubotshweni kwabantu abalithumi lanye abanakanelwa ukuthi izigebengu ezabamba imota eyayithwele igolide inkunzi.
Nxa sikwazi ukuthi isigilamkhuba esithile sihlala kuyiphi indawo, sisukumele phezulu siye enxwebeni indlebe amapholisa, ngoba kusasa bona laba abantu esibavikelayo bazavuka ubhova phezu kwethu.
Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights isilobe ugwalo isipha imbono yawo mayelelana nesehlakalo sombilo owathisa wabulala abantu abalithumi esiqintini sesigodini.
Abantu ezabelweni bengithe zigabeni bangathenwa amadolo lesi sigameko bangasa nanzi ezemvelo zabo. Asiqhubekeni bantu bakithi sikhangele ezemvelo, ngoba imvelo yethu impilo yethu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi ukungakhulumi ngodlakela lwe-insiza leMatobo okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekobulawayo kutshengisa ukuthi kalani lokulungisisa udaba lwe-Gugurawundi. UMnangagwa ubekobulawayo ngomvulo lapho wakhulume khona ngohlelo lwakhe lokukhumisana umlotha ngokubulawa kwabantu ngombhuqazwe we-Gugurawundi. Ngelanga linye bekulodlakela olwesabekayo insiza laseMatobo lapho okuzakuba khona lokhetho ngempela sonto. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umlayezo olandelayo.
Kuyamangalisa mahlabezulu ukuthi uPresident Mnangagwa namhlanje ede kobulawayo inzike eMandebeleni ezekhuluma lezinduna ukuthi umbhuqazwe iGugurawundi ifanele ukuthi abantu bakhulume kwenzela ukuthi ivalwe abantu bakhumisana umlotha. Angikwazi ukuthi njengopresident kakwazi na ukuthi kwenzakaleni eMatopo langapha eFelabusi lapho abantu bezanu babuyele mota ezibhaliweyo zikhanya betshaya abantu bedubule emoyeni bethusela abantu betshaya ama-MPs betshaya omama labantu bebebhasini bezihambela nje bafike bakhutshwa batshaywa kwahle kwakhumbuza iGugurawundi. Yikho ke sibuhlungu mahlabezulu ukuthi into le angikwazi ukuthi vele basebebamisele bafunani. Sibona ngani sebesesaba ukuthi abantu baye kuma-election bafuna ukuthi kube lo kube le unrest usebenza faka umthetho ukuthi ama elections kamishe. Yikho thina sithi cha siyaphambili konoko abakwenze khona sebeqali unyonyovu. Sifuna njalo ukutshela umhlaba lezanu PF lezek ukuthi eMatopo leFelabusi ngapha ensiza ngoba kule violence lokho kwephula umthetho electoral Act iparty yenza uDlame iya disqualifywa sithi nje izeki kayigijime yenza investigation ihle ivalele ngaphandle labo abenze uDlame. In English, we are appealing for the perpetrators of violence to be disqualified forthwith. Ngoba sesi kathele sithi enough is enough. Kambe ungasiko kufayi kuphi. Ngapha upresident welizwe ubaba uMnangagwa ugcoba abadala amafutha embuzi esithi hachi akukhulunyiswane. Kodwa lokukhuluma kwakhe ukhanya ngani laye futhi uthreaten abantu. Siphinde sibuze ukuthi kanti iNational and Reconciliation Commission ehedwa ngujustice nare ikhona na. Kachasasanga ubaba upresident ukuthi izinduna le commission le bazasebenza njani. Kungenani bakithi, thina sifuna ukuthula, sifuna ama elections a free, fair and credible. Ngalokho sithi iparty efeza uDlame kayihlivalele phandle ngoba sebephula umthetho. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Amapholisa athi uzaphiwa amadola eMelika azinkulungwane ezinhlanu, US$5,000, ololwazi olungakhokhelela ekubotshweni kwabantu abalijumi lanye abanakanelwa ukuthi izigebengu ezabamba imota eyayithwele igolide inkunzi mhla ka-4 kulinyanga emgwaqweni osuka e-Haumine usiya koBulawayo. Igolide leli libikwa lalibiza imali engena phose kungxenye yesigidi samadola eMelika, US$45,000. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi abasolwa abadingwayo babalisa uciba Nkosilathi, waziwa njalo ngegama lokuthi Tonderai Vumbunu, Abraham Vumbunu, Elijah Temai Vumbunu, Israel Zulu, David Sanyadwe, Jimmy Konyane, Vincent Ishmael, Chabikwa, Abisina Shuma, obizwa njalo ngokuthi nguDulini, kanye lo Kelvin lo Mike, bona abangaqanjwanga ngezibongo zabo. Siqoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okuqakathekileyo njalo kumele sibe kwazi singumphakathi ukuthi izigebenga zihlala phakathi kwethu. Ngakho-ke kungumlando wethu sonke njengezakhamizi ukuthi nxa sikwazi ukuthi isigilamkhuba esithile sihlala kuyiphi indawo, sisukumele phezulu siye encwebeni indlebe amapholisa, ngoba kusasa bona laba abantu esibavikelayo bazavuka ubhova phezu kwethu. Ngakho-ke okudingisiswa kwamapholisa kuqakathekile, njalo umvuzo lo osuthe wabakhona usungaba yintshukuntshu kwabanye abantu ubenze basukumele phezulu, ngoba siyakwazi ukuthi ukhona ohleziyo kwenye indawo okwaziyo ukuthi uzibani lozibani bathatha igolide elingaphoze lifike i-$450,000 nxa sisebenzisa intengo esetshenziswayo. So 11.9 kg asiyogolide elincane, ligolide-ke eliphoze lisondele ku-$500,000 ivalu yawo. So nxa kuyukuthi ba-ofi 5,000 imali enkulu emphakathini, ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu basukumele phezulu bayebika ukuthi bangabe belolwazi yini ngalolo daba lokutshontshwa kwegolide, batshele amapholisa ukuze isizwe sincedakale, ukuze umphakathi uncedakale, ngoba ukubanjwa kwesele elilodwa kungabangela ukuthi kugcine kubanjwa amasela amaningi ayiwo asihluphayo vele emphakathini.
Uhlelo lokuthi abalezikhali ezingaphandle komthetho kumele bazihambise emapholiseni njalo kabasoze babotshwe, singabona luphathisa ekwehliseni ubugebengu na?
uhlelo lokuzinikela ukuthi abantu bahambise izikhali zabo eziyabe zingekho emthethweni emapholiseni luhlelo olunceda ukuthi lo ngabe elo mbhobho wakhe mba isikhali sakhe esingasela amaphepha aqondileyo la athole ithuba lokuthi ahambise kungaze kufike umgoqo wokuthi laba sebethole lezo zikhali sebengaba izigilamkhuba. Konokana-ke kuyanceda ukuthi kwehlisa inani labantu abangaba lezi khali ezingekho emthethweni. Kube sokusithi-ke izigebenga vele esikhathini esiningi zingeke ziyetshiya izikhali zazo ngoba yizo ezisebenza ngazo. Kodwa-ke mbona ngantu kuyinto enhle ngoba kuyahlungulula lophana besingathi kuyasesetha. Kube sokusithi laba abayabe sebeselela lezo zikhali-ke lanxa amapholisa mbaba umthetho sebesitsho ukuthi lina salinika isikhathi esithile lokuthi lihambise lezo zikhali. Kusho ukuthi neseliselelilazo yini izigilamkhuba, yini izigelekeqe ezihlukumeza abantu. Kuba sokulula nxa umuntu sefice njalo ukuthi sakunika isikhathi sokuthi ubuye uzofakaza uzozinikela wena uzophendukisa lezo sikhali. Kodwa kuzafica ukuthi laba abasele lazo vele yizo izigilamkhuba, yizo izigebenga eziphezulu ezisezingeni eliphezulu njalo bangeke bazihambise lezo zikhali ngoba basebenza ngazo. Sokusemandleni-ke amapholisa logatsha olukhangela ngokulondoloza ukuthula elizweni lazo zonke nje izinhlangothi ezikhangela ngokuthula elizweni ukuthi nxa ke sokufike leso sikhathi sokuthi sokukhangela ukuthi abantu abasela lezo zikhali yibaphi, laba batholakala belezikhali lezi ezingabhaliswanga ngokusemthethweni yizo ke singathi yizo izigilamkhuba lezi ngoba uyabe esaleleni umuntu ekwazi ukuthi isikhali sakhe kasilamaphepha aqondileyo, uyabe efukameleni ukumesabisa ukuthi ayeshiya leso sikhali. Ngakho-ke sesikhuthaza bezomthetho ukuthi basukumele phezulu nxa umuntu usetholakala lesikhali esingekho emthethweni esingenamaphepha aqondileyo, yiba abantu abahlukuluza umphakathi, babantu abenza ubugebenge elizweni leZimbabwe. Ngakho-ke siyabakhuthaza ukuthi abomthetho basukumele phezulu babambe lezo zigilamkhuba ukuze ilizwe liphephe.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso eMatabeleland Institute for Human Rights isilobe ugwalo lapho ephekhona imbono yayo mayelana labantu abalichumi abalahlekelwe izimpilo zabo ngemva kokuqhamuka komlilo weganga esiqintini sesigodini mhlazi kutheni mfufu. Abantu laba abatshayo babezama ukuncedisa ukucitsha lomlilo eplazini elithiwa yiRed Rose Farm, kodwa lomlilo wagcina umemetheka wabakhulela wabachisa. Ugwalo lolu olulenhloko ethi 10-10-10 Wildfire Disaster More Needs to be Done for Environmental Activists lupha uhulumende imbono ethile mayelana lemlilo eqaliswa yizigangi mahlayana ukugoqela ukugwetshwa okuqinileyo kanye lenhlawulo ezilesindo kulabo abatholakala belecala lokulumatha umlilo lokunceda imuli ezilahlekelweyo kuzehlakalo ezinje. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi we-Matabeleland Institute for Human Rights ngalolu daba.
Thina njengenhlanganiso ye-Matabeleland Institute for Human Rights silokudana njalo futhi siyahlanganela lalezi muli zabafowethu abangu-10 abasishiye mhla ka-10 Okthoba bevolontiya ukucitsha umlilo weganga obusumemetheka ushisa umganga lezemvelo endaweni yesigodini. Siyananzelela ukuthi laba bebengabantu akade belezi muli, abanye bebekhanyela abafowabo, beyibo futhi abagcine nabazali babo. Lezi zimuli khathesi ziphakathi kosizi elokulahlekelwa njalo futhi nekusasa labo abakwazi ukuthi liza kuma njani. Sithi xolo sihlobo sami,
khona yini esingakufunda kumonakalo onje okungasisiza ukuba sivimbele ezinye izehlakalo ezinje nxa sikhangelele phambili?
Siyananzelela ukuthi lesi sigameko siyasikhumbuza ukuthi kulezinto eziqakathekileyo okusamele sike sizikhanyele njengelizwe sizilungise nxa kusisakhangelelwe indaba zezemvelo. Okokuqala, siyananzelela ukuthi njengelizwe kule mithetho ekhona ekhangelelwe ukuphanjaniswa kwezemvelo esingathi ngama-environmental crimes, okugoqela khona ukutshiswa komganga lokungcolisa ezemvelo, imithetho le iyadinga ukuqiniswa njalo futhi kube khona amafine mengithi izigwebo ezinzima ukuze umuntu owenza lokho ajeziswe kabanzi ngoba lokho kuyatshengisa ukuthi ukuphambanisa ozemvelo okunjengokuchisa kweganga akuqedi umganga lezemvelo kuphela kodwa kuyaphambanisa lempila kahle lenhlala kahle kanye lempilo kazo okunye njalo esizama ukuthi sikugcuzelele ngalesi sikhathi ukuthi kuqhakathekile ukuthi njengelizwe leZimbabwe sibe le environment court inkantolo ekhangela wona lawo macala awezemvelo ukuze labo abawaphambanisayo bajeziswe sibili ngokufaneleyo njalo futhi lesi sigameko sisikhombela ekuthini sike siyikhumbule ukucabanga ngalabo bantu abasezabelweni abakhangela njalo futhi abazinikela ukugcina lokulondoloza esemvelo esithi ngama community environmental defenders.
Indima yama community environmental defenders yona iyiphi?
Ama community environmental defenders laba ngabantu abagcina njalo bevikele ezemvelo kungelambadalo ngothando abalwabo for ilizwe lemvelo lomganga wakibo. Hulumende kabe lendlela yokuthi babe likhona ukuncediswa laba bantu kakhulu nxa sebethe bawela engozini kube khona ukuthi kuyakhanyelwa khonoko.
Le nkuthazo na kubantu abezigabeni ezichiyeneyo mayelana le monakalo njengawona lo sandu kwenzakala.
Abantu ezabelweni bengithe ezigabeni bangathenwa amadolo lesi sigameko bangasa nanzi ezemvelo zabo. Asiqhubekeni bantu bakithi sikhangele ezemvelo ngoba imvelo yethu yimpilo yethu. Sithi lawa madoda angu-10 sitshileyo angamaqhawe ezemvelo kawalale ngokuthula njalo futhi siyohlala sibakhumbula.
Hello ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa umqondisi weMatabeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni logeyina kumede sayidi weStudio 7 ngocingo ekobulawayo. Ukumanje ke sikhangela iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umbuthano wamatitshala asekela mongameli Emmerson Mnangagwa enhlanganisweni ethiwa Teachers for ED abemaningi kakhulu okwethuse abasola umbuso okhona. Leli phephandaba lithi ukujabula lokugida kwamatitshala la kutshengise sobala ukuthi akulambalisi obanjwe ngamandla ukuthi aye emhlanganweni lo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umanisipala wedolobho leBeitbridge usufake imithetho ezakwenza ukugola amacimbi kuphathise lesi sigaba. Leli phephandaba lithi kucatshangelwa ukuba amacimbi agolwa ngomnyaka munye adlula isilinganiso samathani angamakhulu amahlanu 500 tons ebiza imali engamadola eMelika afika phose isigidi i-$1 million ngomnyaka munye. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela kuStudio 7 kubahlakazi nabalaleli baka Studio 7. Ngithanda ukukhumbuza ujaha lo uGawule ukuthi kawuphendulanga umbuzo obewubuzwa yintatheli ukuthi kungani labo ababulala uMoblessing bangakabuthi namanje, kungani amalunga ezanu PF ahambe ahlasela esililweni sikaMoblessing bangabothwanga kodwa sokubothwe amalunga e-TCC besethesha icala lokubangela udlwangu. Ngiphinde futhi ngibuze kuGawule ngicela ukuthi aphendule leyo mbuzo ayibuzwe ebesiyaphendula lo wami. Ngisithi kuwe jaha Gawule, kungani amalunga ezanu PF ehambe haya fika esililweni sika Moblessing olilingelele olilunga le TCC bebevele besiyafunani khonale phezukwana phezuko kuba kuyibo abethesa icala lokubulala uMoblessing? Ngicela ungiphendule uphendule ndoye umubuzo oyibuzwe wena lo engikubuza wona mse ngiyagcwalisa ukuthi gawule angikwazi ukuthi ukhule okunganani kashangasoze ngubize babo gawule ngubiza ngojaho gawule ubothi ubuzwa umbuzo uphendule iqiniso uphendule umbuzo ungabulokhu bambu yeke khuluma izinto ezingazwakaliyo ukhuluma ngokuthi izithandani yiba kulala nezithandani akusebenzi lokho nakuchaza nje ukuthi kungani labo bantu bengakabotshwa nabo ene baqinisile uma bethi ubule ngabantu bezaniphiya ngitho izi bebethandana kodwa lo mbuleleyo umthumbileyo wambulala ulilunga lezaniphiyefu laswayo ukuthi ubulewe ngabasekeli bezaniphiyefu so yekela nje kube lokhu ukhuluma into engazwakalile kunini abantu lokho bekhala ngawe izinto ozikhulumayo kwemsakazweni kodwa awuyeki awufundi ngani ukuba yindoda eloqotho ekhuluma into ezwakalayo phakathini kumphakathi siyabonga okhulumayo zinja ziyamkhonkhona
salibonani studio 7 njani lonke matabezulu ngithi nami ngemphawule lapha ngendaba yombhuqazo ngendaba yegugrawoni ngithi izinduna kaziyekele le nto le yokuthi zisetshenziswe ngomnankakho ngoba kusasa kuzazihlupha kusasa bengacabanga ukuthi zanu p f omnankakho uzahlala esembusweni izinduna namasobhuku abanye bakhona vele ngabantwana abancane abangazange bakubona lokhu esakubonayo thina okwabonwa ngabantu abadala so ukuthi besetshenziswe ukuthi benze lento lento engekho emthethweni ngoba lento le akusinto yezinduna akusinto yamasobhuku yinto yepolitics njalo kumele lento le ilungiswe i-ICC yibo kumele bathonisise labo mnankakho lwabo hhayi abantu nje ukuthi amasobhuku nani bethethe izimali lama-default imoto lezi besezenzeka kuzabahlupha kusasa kuzabahlupha kusasa kakhulu ukhuluma nje ngilapha nami ejohannesburg
sibingelele kumuli yaseZimbabwe kanye labo kusakazwe kwestudio 7 abethu besiphathele lolu hlelo olumnandi kangaka nako kunye bentingi kuphawu sibonge kizo zonke izikhulumo ezikhulumayo la kodwa besicela ukuthi wonke umuntu waseZimbabwe eke zame ukuhlolisisa ngokhetho ukuthi kumele siqhubeni njani ngisitsho kubaphathi ngisitsho kuwo nje bonke abantu labo abalombono ofanayo njengowami njani ukuthi abaphathi beke behlangane bekhulumisane njengoba uma sikhangela lapha sibona ukuthi nana iqembu elingawina eZimbabwe izano loba i-CCC so bengingesicelo mina ngedwa ukuthi kunjani amaqembu la amancane eke ebambe ekhulume ebambisane ukuthi president sivotele i-CCC ukuthi ngapha phansi kuma-councillors lama-members of parliament sivotele awethu amaqembu umuntu uyabelazi lakhe iqembu ukuthi liphi beke behlale nje bekulungise lokhu ngoba singabe lokhu esikudletshwana yi uthatha ivoti la kuyethela eqembini la kuyasoze liye ndawo kupresident uyewinisa izano anti uyabona ukuthi kusibuyisele emuva konke lokhuyana ake lihlale phansi baphathi bamaqembu like lilungise lolu daba please siyakwazi ukuthi kumele silivotele kuma-councillors la kumasezikhundleni zasephalamende kodwa sicela ukuthi lilungiseleni lifundise abantu ukuthi kumele bevotele i-president i-CCC siyacela bakithi kulungise lokho
ngivuka njani studio 7 ngiyalibingelela ngekuseni enhle ye udaba saluzwa lwendaba yesikhubukhuba i-primary school ye asazi indaba le ngabona ikuyakhulunywa emuva le ngengayizwa emoyeni kusasiyaphethe undlovu emahofisini enkaya lamhla i-understand ubana akusenguyena ndlovu so lolu daba kumele silulandelele sizwe abatsha ngicela liphakame lonke lafunda kwesikhobogobo eprimary indawo iyabhidlika akula toilet akula bathroom yisikolo nje kodwa isikolo sasilodume emuva so nxa kuyikuthi kakulanto ethatha indawo yekelena abadala labo abatshaya izandla le ntweni ezingayisizo unezemende khona phana zabona about 30 bags ipho abadala kwahlala phansi bachaya izandla abadala betshela into engayisi konke lokho siyakuzwa siza kulandelela konke lokho thina abatsha ake sikhakameni isikhathi esikhambile mathebeleleni sawu yiyo indawo engiyaziyo yokubana ayivumeli izinto ezingaqedakaliyo ye xa kuyukuthi kumele kosikhobokhobo kutshintshe abadala kusale lo mphatho khona ongena ophetheyo manje hhayi uzasala abadala bakithi betshintshe ye ngoba batshela ukubana bafundanga akonke lokho siyakuzwa siyabonga
Bonani basakazi bami ka Studio 7 lonke labalaleli bonke ba ka Studio 7. Mina ngithanda ukukhuluma ngendaba ka Emson Mnangagwa ongumongameli welizwe leZimbabwe. Uma yena ekhuluma esithi ukhuluma lezinduna ngendaba yeGoborawund engachaza ukuthi ngubani umsungulo weGoborawund. Uma sisizwa amahemhe njengoba thina sasibancane ngaleyo mnyaka kuthiwa nguye owasayina icheki yamonot Korea nayezotrena ngeGoborawund. Pho namhlanje wayengatsheli izinduna ethi izinduna njengoba ndibizile ngilani kobulawayo kwesithole yimi engambulala abantu beGoborawund. Nofortune Charombira uyichief kaseshonini ufunani endaweni zamandlulelei uzakhuluma ngani wayibonayo yaziyo njengoba layo wayengomunye wabo wabulali beGoborawund. Ngiyabona.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7. Yebo, simzwile umfundisi lo lupana okhuluma nge osekhuluma ngezepolitiki esejoyine ezepolitiki esitshela ngedamu eli-1. Akula sibhedlela, kulani abantu bakithi bayahlupheka eSouth Africa abanye bayabulawa. Yena esitshela ngedamu lelupana lisizani, wayengatsheli abantu bezanu-P F baphakamisa inyawo. Kuvula imisebenzi, kuvuleke kahle. Golide litshontshwa eZimbabwe lineka ukuthi kuyakha izibhedlela, imisebenzi iyavulwa kodwa bayasitshela ngedamu. Hhayi, bafundisi iphumana entweni zepolitiki.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, umongameli Joe Biden izolo wethule uhlelo lokwehlisa intengo yamafutha ezimoda ngokuvula ngokusemthethweni ukwethulwa kwamafutha ezimoda eziphalene ezibekelwe lapho sokomile ama-strategic oil reserves. UBiden usole ukuhlaselwa kwele Ukraine ngumongameli Vladimir Putin wakwele Russia athi yikho sekubangele ukukhwezwa kwentengo yamafutha la. UBiden uthe kwethulwe amafatshi ayizigidi ezilichumilanhlanu 15 million barrels. UBiden uthe njalo intengo yamafutha iyehle nsuku zonke ngeviki edluleyo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson.
Isimo somnotho msakazi isibe kakhulu, singananzelela ke i-inflation ikhwelile, intengo yento eziningi ikhwelile. Kanti ke nxa singakhuluma ngentengo yento eziningi ngoba izinto eziningi lezi ezithengiswa endawana zonke ezidlula ezandleni zalaba abazilayitshayo ke phecelezi ngesilungu i-transportation sector ke eyiyo yona ephila ngokunatha amafutha. Ngakho-ke amafutha ezinqola lawa aqakathekile kakhulu ukuthi ke sikhangele intengo yawo. Njengoba utsho futhi ukhuluma ngawo futhi ukuthi umongameli uthi usezamile ukuthi ehlise intengo yamafutha. Hayi, umongameli Joe Biden uyaphosisa kulokho, akunjalo. Amafutha aqongile mpela, aqonga kusukela ngesikhathi izinto zisame kahle kuzofika khathesi aqonge nge-100%. Ngoba amafutha besiwathenga ngamadola amathathu, khathesi amafutha sesiwathenga ngamadola ayisitshiya galoluni. Ngakho ke lokho okukhuluma hayi kakusikho sibili, amafutha aqongile kakhulu sokudalele ukuthi le ntengo yezinto zonke nje ikhweliye phezulu. Ngakho-ke mina ngithi hayi, isimo somnotho kasimanga kahle, sibi, singamlaleli nje njengomongameli esiyenga.
Kodwa nxa sikhangele yona impilo yabantu beMelika ngemva kobhubhane lwe-COVID-19, kulo mehluko yini njengoba sike sabona indawo ezinye sezivalwa lokunye kunjalo?
Impilo nje yona itshintshile kakhulu, abantu abaningi basele bengenamsebenzi. Kanti ke amabhizinisi amaningi avalile okokuthi kwehlula lokuthi akavule manje. Lokho kutshintsha impilo zabantu, kwenze impilo zabantu zasala zisesimeni esibi kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. udlakela oluqhamuke einsiza lasematopo lapho okuchawe khona abasekeli bebandla le-CCC luthiwa ngabasekeli be-CCC lutshengisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa kalani lokuzama ukuthi alungisise udaba lwegugurawundi. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.